ngibona ngani indaba yokuthi abantu abakhethwa ukuthi vele kayingeni lapho. Yabona nxa besey ngekhaya nxa kungafikisela, sithi sithothani sisela, mina ngibe sengisima ngithi wena mqondisi udoba ngokuthi ulebatha. Angisabona ukuthi ngabe ngasakhangela indaba eqakathekileyo. Mina senginjani sengisola into ekhona kumqondisi engeke nganjani ngayo. Ngoba nxa ezele elebatha, kuthi ukuthi uyakufa elebatha. Angithi yabona. So ngibona ngani into esihlupha kundaba zonezo ezizama ukuzicubungula.
Okay, wena uthini mnumzana Moyo?
Hawu, ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga la kuSivan. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lokobulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa lo Sivan Chiworosa esazana for quite some time. Kule document ekhona esirculatayo i-code triple X, abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo okuthiwa yabhalwa yi-MDC about taking over imathibeleleni lakobulawayo. Not only do we talk of code triple X kuphela i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan ekhuluma exactly okwenzakala kwele mathebeleleni yonke ngejikelele ngenxa ye-takeover yabantu basesishoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Mphenduke-ke lapho kundaba ye-code triple X. I-code triple X lanxa bengafuna ukuyidenaya ikhuluma kanye ngokutake over ubulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala kuyi-history yembali yakobulawayo for the past 39 years ukuba lo city council olama councillors akhuluma ulimi lwesishona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba leyana nxa ngithi ngiyayikhangela mbala i-code triple X lalokhu okwenzakala ku-ground, awusofly say indaba leyi ehlupha ubulawayo iqukethwe yi-tribalism. Mina ngike ngaba seHarare for 3 years, I think from 2003 up to 2006. Angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini weza kukhethwa o-MP kumbe ukhetho kansila.
Nantu daba mnumzana Chiworosa, code triple X, uthini wena?
Engingawutsho yikuthi uyabona nxa sisiye emsakazweni kumele sihloniphe abalaleli sibatshele iqinisa. Angithi nxa unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelizwe, umuntu kumele uzinike amakhwapha ukhulume iqinisa. Yona leyo 1979 Grand Plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MD, yibo nalaba omqondisi khonapha koBulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile, angazake mina ngifanise labo mnangagwa. Then sengisiye endabeni kuthiwa ngiyomhlobo lapha koBulawayo. Uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU-PF becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obed Mpofu. Uzananzelela ukuthi isikhathi u-Obed Mpofu lithenge i-Victoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand e-South Africa bekhuluma ngayo u-Obed Mpofu. Umuntu wayengu-town clerk wayencedisa u-Obed Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property, nguye nalo Christopher Dube. Namhlanje nxa ama-councilor e-MDC ekhuluma ukuthi uChristopher Dube u-corrupt, umqondisi bafike bemsapoti base becatsha ngolimi bethi hhayi amazake ucotshe iNdebele ngoba la ngamashona. Wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa kathesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babodabengwa, umuntu vele wasala kuzana. So into eyenziwa lapho koBulawayo yikuthi amalunga la azithi nawe-MRP baprotekta izanu becatha ngolimi becathe ngotribe.
Nanso ke indaba mnumzana Moyo, uthini wena ngalokhu?
Hawu, ngiyabonga. Nyamuzwa Sibili Sivani. Okokuqala, thina njenge-MRP uyakhiye mayindethi, ngicabanga ukuthi kakhuluma iqiniso uSivani nxa esithi thina sisapota uChris Dube ngoba sisebenzisana lezanu. Uyakwazi sosel-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidifenda indaba zemathibeleland. Yena esosel-journalist uSivani kusoselomgaba, akulamuntu engimesabayo mina laphana eZimbabwe weza ngumnankakwa kumbe ngumgabe, as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi weza ngichamisa kumbe ngubani, I'll still call a spade, nikinto le irongo. So, indaba, okumela ayikasise uchorotsa, ikuthi yena yena, kulama MDC amangayi, ngoba okuqala, kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube, uKambarani engu-acting mayor. UMguni abuye adinayo njengomeya athi yena yena ube ngekho kulive, arivese i-decision yokususpenda kukakhansila. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akobulawayo wongu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemseva nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirotsa, uyakhuluma lapha uMnumzana Moyo uthi hayi bona basola i-procedure.
Umqondisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris, uyaphosisa sibili umqondisi nga esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-XXX. Ama-documents e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarani lo abamutho. UKambarani ibizo lelo kalisole esitshoneni. Angithi ibizo leli vele ngelesimalawi ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni okuthi vele nxa sesufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi manthelela kumbeni inyoni kodwa hayi khona ukuthi singathi kuthiwa umuntu wesishoneni hayi kaso umuntu wesishoneni uKambarani lo. So nxa uKambarani sebemthatha bemenza ukuthi kuthiwa nguye osemele amatshona lapha koBulawayo hayi vele nakho vele akungeni. Angithi uyawubona. Then sengikhuluma futhi ngendaba yena le ekaChristopher Dube. Uthe uChristopher Dube bezama ukuthi bemsuspende lapha abafana laba abasekhansilini abangamakhansela. Bamnike incwadi. Incwadi leyana vele ilotshwe konke lokhu abamsola khona uChristopher Dube. Kule ndaba yemali ye-retention fund ekwana $4 million. Kule ndaba e-Ascot Development Fund okuthiwa kule contractor eyanikwa izimali mbona iminyaka emithathu edlulileyo njalo akuzange kube le nguquko khona phana e-Ascot. Abantu bayilokhu bemele ukuthi imali naleyana eyabhadalwayo isebenzi phela imali le ngezakhamizi imali yama-ratepayers. So ngingazi ukuthi umqondisi ubefuna ukuthi ama-council e-MDC azigcilele yini bona bebona ukuthi imali zinjani azikho. Njalo imali enale e-retention fund imali emele isebenziswa kuma-ward for i-development yama-ward ngendlela efana lele okuthiwa ama-content development fund asetshenziswa ngama-MP. So ngingazi ukuthi umfowethu umqondisi lapho befuna ukuthi abantu benjani bezithulele nje ngoba uChristopher Dube elindebele. So nxa umuntu elindebele imali ingashota akasabuzwa uKambarani ngoba abantu sebeya kuthi uKambarani lichona. Angithi yabona mfowethu Chris into engahambelaniyo. Angithi yabona. So nxa sichothanisisela angithi mina kumela ibatha likamqondisi kumele ngikhangelisela ngithi ngilami ngincedi zombeni ngitophe irekeni kumbe ngitophe isigodo lami ngiphose kulokuthi ngikhangele ukuthi umqondisi ugijima ndlela bani.
Hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu ngamafitshane mnumzana Moyo.
Ngiyabonga baba Chris kanye lo Sidan. Kule mbuzo akade engamphendulanga wona engikhulume nge-press procedure ukuthi the same political party elomeya lo deputy mayor, u-deputy mayor uyacotha umuntu, umeya ambisele. Yikho ngiyale ngokuthi I'm not here to talk about, I mean, Christopher Dube. Though if I'm to talk about him, probably I'll talk of the procedure. Hence, I'm saying, uti, on that regard, Nyamuzwa futhi uyacacisa uthi uKambarani ngowase Malawi. Anyway, ngiyenguzwa ngaye namhlanje, of which I know ukuthi vele amadoda amaningi eMpumalanga alokuzifihla ukuthi bona bangobani besenza in disguise in order for them ukuthi baqilibezele abantu bakithi. Of which, anyway, lokho ngokwenye ingxoxo esizayenza ngelinye ilanga but akusoqiniso-ke ukuthi khona njengoba ethilo uthena yena i-code triple X kayazi hhayi uyayazi uSidani engafuna ukukuphika i-code triple X iziya document njenge-MDC and ngizamthumela nxa engalayo ayibale la nxa esala ukuthi i-document le ngeyabo into zonke ezenzakala kathesi koBulawayo nama-structures lapho yena uKambarani ulowo uSidani ayi-member yaboBulawayo province kudominator abantu abakhuluma isiyona ngibala amabizo esiyona ngibaba esiyoni. So ngizafisa ukuthi lanxa engayidenyitha so document ye-MDC, but indaba konke okukhona phana edocumentini yangikhona kuyikho okwenzakalayo kathesko likamthwakazi particularly kobulawayo. But anyway, ngiyazi ukuthi asingeke sicede konke namhlanje. Engingakubonga nguwe osihlanganisileyo lo Sidan. Ngisithi thina siyi-MRP will never work with ZANPF as much as singabhelieve ukuthi i-MDC esicabanga ukuthi bayi-replica of i-ZANPF. Ngithemba ngiyakunanzelela ukuthi it's the only party currently phose ngomhlaba wonke ungaka olama-vice president angu-3. Phose kusiba labantu besishoneni abaku-presidium engathi kulo president abo-vice besishoneni abangu-2 nendebele liyi-1. Surely iphathi enjalo ngingafaka ihope le-trust yami ekuthini, kanti okubehlula ukuthi nxa izani yona ilabo president abangu-2 yona njenge-MDC elela idemokhrasi ifake nje kube lo president esishoneni lo vice wesindebeleni kuphela kuyini. Angithi bakwazi ukuthi vele bakubekile obali ukuthi indebele akumelanga lafa la-take over larula ku-MDC, but into ezinjalo uzaziyala uSibani ngoba uyi-beneficiary ye-1979 grand plan le-code triple X le-MDC. Ngiyabonga.
Ubusufuna ukuphosela ucingo?
Mfowethu Chris, mina ngithemba kulast program laphana bengakuthela ngathi sengisiyapheka amacele bengwane. Angithi lami isinkwa siyangidulela, akula beneficiary engikho khona mina. Mina ngingumyanga kanje, umqondisi vele uyangazi ukuthi vele mina lami ngomunye walabo abadubekayo. Abantu abathethe inotho yelizwe yibona labo mnangagwa, njalo mina sobantwana babo mnangagwa. Singabayanga nje ngendaba yani ye-ZANPF. Indaba ye-triple X code nale ekhulunywa ngiqondisi ngamanga ukuthi i-document ye-MDC yinto nje abazibumbayo ukuthi bephosele udaka besingcolise thina abantu be-MDC. Lo kambarami abamthoyo, ukambarami vele isibongo leso kasiso sesishoneni. One. Then singakhangela i-province ye-MDC ngamanga ukuthi uthiwa i-dominated ngamashona. Ku-province executive yethu silabantu abayi-50. Ku-50, 34 ngamandebele, 16 ngabantu abahlangeneyo. So lokho ngamanga. Lokho abasebekubhala ku-Facebook ukuthi kuthiwa o-James Sithole ngamashona, wakwalibuzwa ngaphi ishona labo Sithole? Angithi kulo Felix Maka, u-Felix ngu-Felix Mhlanga. So usunanzela ukuthi into yangikhona yokubumba nje, yokubumba vele ukuthi bekhuluma indaba zomhloko. U-James lowana umalumami lowana vele lokhu zenini umalumami uSithole ngumnakhe kamalumami uMbuso. So lokho okhulunywa ngumqondisi vele uthi ubona ukuthi lapha vele okuloku yisitayela kwezanu lapho uzama ukuthi abantu bevikele ulokhu zenini uChris Dube, yabona uzama ukuthi engiretha amanga lapha manje mina ngefustani.